Uyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Ama vocals hlobo standekayo olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu ekuseni mhla ka 22 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
idilikile intaba ngitemba lababala iBhayibheli basho bathi zadilikile indonga zaseJericho, nazo ke izindonga zaseZimbabwe zidilikile.
Umnumzana Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphindela ekhaya namuhla esezothatha isikhundla sokuba ngumongameli welizwe esithiwe ngumgabe izolo.
Haleluya, siyakubonga uNkulunkulu ngoba usikhiphele umgabe. Thank you Jesus. Siyabonga mahlaba ezulu ukusebenza umsebenzi onganga. Haleluya.
Izizalwane zeZimbabwe ezigoqela iziphandle kwelizwe ziyaqhubeka ngokujabulela ukushiya isikhundla kukaMgabe. Abalwela amalungelo oluntu bathi okwakuqala uMnangagwa amele ukuqakathekise ikuhlonipha amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphindela ekhaya namuhla esezokuba ngumongameli weZimbabwe kulandela ukwehla kukamnumzana Robert Mugabe embusweni ntambama izolo. Umnangagwa wayebalekile elizweni ngemva kokuxotshwa ngomgabe kuhulumende lakuZANU-PF esithi wesaba ukubulawa nguye umgabe labantu bakhe. UMgabe usuke embusweni izolo ngemva kokugenqulwa libutho. UMnangagwa yena wethule amazwi esithi ukhangelele ukusebenza loZulu weZimbabwe jikelele ekulungiseni umnotho lakho konke okuhluphayo. Endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezigoqela eHarare lakobulawayo, uZulu uyaqhubeka ngokujabulela ukusuka kukaMgabe. Emadolobheni omabili kabalalanga abanengi ngitsho laseGwanda. Kubika intatheli zindaba yethu uVusa Mkhwananzi.
Kuthawe amakhwelo kwahlatshwa imikhosi kukanti abanye behlise inyembezi zokujabula lapho besizwa ukuthi obengumongameli welizwe uRobert Gabriel Mugabe sezowavuma ukutshiya intambo zombuso ngemva kokuba ezihluthunelwe ngabebutho bekhokhelwa nguGeneral Constantine Chiwengwa ngamadabukakusa ngolwesithathu lweviki edlulileyo. UZulu uhlangane ezitaladeni kungenani lokuthi usuka kuliphi ibandla ejabula ngokuthiya kwaMgabe isihlalo. Abasakhulayo edolobheni leGwanda bavale umgwaqo omkhulu osuka kobulawayo usiya eGoli behoza amapholisa bephethe ibhakane lokuvimba umgwaqo elibhalwe ipholisa yet. Omunye wabasakhulayo oveze imbono wakhe ngokukhanya kwenkosi Zindi Mkandla othe umanzi te ngenyathelo elithethwe uMgabe lokuthi yayintambo zombuso ngemva kokudanisa uZulu ngesonto lapho iningi ebelikhangelela ukuthi uzathiya isihlalo.
Dala sagqugquzela into leyi, siyabonga sitere kuRobert Mugabe Mugabe usihlonipha wahamba mtyala. Hhayi, indima uyifezile kodwa yeyi waboxothwa njalo. Hhayi madoda, siyabonga.
Omunye obelesifiso sokubona uMgabe suka esihlalweni ngumnumzana Msizi Gumbo, njalo uthi umbiko wokuthi uMgabe sethiya umbuso umjabulise ngokuphindwe kabili.
IGwanda yonke ijabule kakhulu njengakhona lokho okubonakale kumabonakude kutshengiswa eHarare khona ngale lathi sithabe kakhulu ba bakholisa abantu ukusukusela edolobheni leGwanda kwaze kwayafika ephakama lasespitzkop khona ngale bajabule abantu. Lilanga eliyehlukene kakhulu singelaye uMgabe, sijabule kakhulu lopha konke kungasoze kuvuke kulungile kodwa sikhangelele ukusebenza siya phambili singelayelo ba
utheli mathema uthe yena ngasoza buquthe ubuthongo kunsuku ezilandelayo ejabula ukuthiya kwamgaba isihlalo njalo ubona ikusasa elithukela
umbuso kamgabe obesihlukumeza kangaka for iminyaka eyi-37 sihlupheka sithwele nzima namhlanje sithi siyathaba kakhulu njengabantwana bezimbabwe sithi size sathola uzibuso opheleleyo esikukhangeleleyo ke lapha baba sikhangelele impilo enhle impilo ephuphumayo sikhangelele ukuvuka kwama-industry sikhangelele ukuqhatshwa sikhangelele i-employment ukuthi ibe khona sikhangelele ukuwa kwe-corruption ngiyabonga
loba nje umgabe ebhekane lobuhlungu bokuthiya umbuso bakhona bathole ukuhleka ngokuphuma kwakhe embusweni lokhu
umuntu ebeseyekele ukulala endlini ngethi khona ulelethuthisa umgabe e-state house
iningi lithi belingakhangelelanga ukuthi umgabe uzathiya isihlalo masinya kanje njalo bekungela mthimba olungisiweyo kodwa kusiyafika empelaviki kuyabe kungabizwa ozwayo kwindawana ezijiyeneyo lapho kuyabe kuthiswa inyama kudliwa lamabele kuvaleliswa umgabe Nginguvusisizwe Mkhwananzi wendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Kwelibilithane lakho into efanayo.
Ngomgqibelo odlulileyo izizalwane zeZimbabwe ezidlula inkulungwane ezimbili zibuthene esigodlweni sommeli weZimbabwe eLondon. Zijabulela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho njalo zisithi umgabe kumele ahambe. Nesonto abaningi bajabula kakhulu besizwa kuthiwa umgabe uzakhuluma kumabona kude. Benakanela ukuthi uzamemezela ukuthi sesukile embusweni. Kodwa abasala benyamba inhliziyo abaningi ngoba kazange akutsho lokho. Thukuthuku, izolo bezokuyimbululu eZimbabwe yonke langapha eEngland. UZulu wethokoza ngemva kokuba umgabe evume ukuthiya umbuso. UNkosazana Sibongile Khoza ohlala eLondon ujabule umanzi.
Sokwenzakele. Umuntu useza kaye ekhaya kade ngasuka ekhaya abantu abamsebenkani kwabantu abamabazange bathola uthando lukamama. I-last born yami yaqala u-grade 1 ngingekho kade siziqeda i-university. Haleluya! Siyakubonga uNkulunkulu ngokusikhiphela umgabe. Thank you, Jesus! Siyabonga mahlaba ezulu ukusebenza umsebenzi onganga. Haleluya! Sesiye ekhaya manje.
Umnumzana Kemli lo. Uthi kudala walinda ukuthi umgaba hambe kodwa namhla iphupho lakhe selifezekile
hayi ngikhona lapha njabule ngimanzi nte hayi ngangacabanga ukuthi luzafika lolu suku lwanamhlanje olunje so kudala ngiphupha ukuthi umdala lo uzaphuma kunini sitoyitoya siya ema-embassy sisenza konke ngicabanga ukuthi umdala uzaphuma kodwa vele ngase ngidelile ukuthi umdala uyaphuma impela ngisaphila lami ke ngibone ukuthi iZimbabwe iyaba njani ngaphandle kwakhe hayi ngijabule ngimanzi nte uNkulunkulu mkhulu ngiyamdumisa
izizalwane zeZimbabwe eziningi zabaleka umbuso kamgabe zohlukunyezwa ngendaba zombusazwe sezophephela ngapha eEngland uNkosazana Soneni Dube ungomunye ongakatholi amaphepha okuhlala kwele Bhilithane kuloba nje wacela ukuphephela wehluleka lokubuyela ekhaya ukuyabeka umkakhe azabhubhe
hayi ngisajabulanga bakithi umkami ufe 10 years ago endingafika kulele leBritain ngaclaim iasylum bangincitsha amaphepha ngihlezi lapha eBritain 22 years but umkami ufe 10 years ago ngilokenzama I've tried everything amaphepha so iBritain can stick it up amaphepha wayo mina senya withdraw iasylum yami since yasihlalela ekhaya nasenyahlala ekhaya manje
iminyaka engamathumi amathathu lesikhombisa esikhundleni umgabe wahlukumeza abantu kwachitheka imizi izihlobo zalahlekelana kwaphela imisebenzi kwaphela ukudla kwaliwa kwafa abantu bahlalhlata ngamazwi abantwana bezimbabwe besiyadinga impila kahle bathi okungapheliwe kuyahlola njalo okuhlolayo kuyaphela akwaziwa ukuthi kuzaba lenguquko na kwele zimbabwe abantu bathi kuzophela kubonakale okwamanje umgabe ilanga selimtshonele sokuphelile okwakhe yadilika intaba mlaleli ngibele i-Studio 7 eLondon igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
Welcome to Zimbabwe.
Uhulumende weMelika uthi ukusuka kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni yinto enhle kakhulu enikeza uzulu weZimbabwe ithuba lokuvuselela ilizwe kanye lokudlelana lamanye amazwe kuhle. Isikhulumeli sogatsha olubona ngokudlelana lamanye amazwe eMelika unkosikazi Heather Nuthi uthi sebekhangelele ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
What we saw today, the resignation of Robert Mugabe, is a historic opportunity and historic moment for the people of Zimbabwe. The people of Zimbabwe have firmly voiced their desire for a new era to bring an end to Zimbabwe's isolation and allow the country to rejoin the international community. The future of Zimbabwe, though, has to be determined by the people of that country. We look forward to and hope for free and fair elections.
Unkosikazi Heather Nowet yisikhulumeli sogatsha lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
Iyuthi madoda sishontana abazakulayo sibafisele ukuthi babuye ngokuzibana kanje ukuze baqhubekisele phambili.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi kuqakathekile ukuthi uhulumende kaMnangagwa abe nguhulumende ohlonipha amalungelo oluntu njalo eguqule indlela amapolisa lamabutho asebenza ngayo. Olwela amalungelo oluntu njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane uMnumzana Difa Dube uthi isisekelo sombuso laso kumele sihlonitshwe.
Into eqakathekileyo elizweni eyokuqala ngqa ukuthi kwazakala ukuthi isisekelo sombuso esibizwa ukuthi yi-constitution yelizwe sizahlonitshwa na. As long as nqaka ukuthi sisasekhona noma singaze sitshintshe ubani abukele suyithangethini, kodwa as long as isisekelo sombuso welizwe esiyiso esavunywa ngabantu beZimbabwe ukuthi lokhu yikho esikufunayo ukuthi ilizwe lakithi lihambe ngalindlela, nqa kungahlonitshwa konkwana kuyakufana lokuthi asikaqhazi lapho esiyakhona. So mina ngithi isisekelo sombuso akube yinto eyazakala ukuthi ayidraftelwanga abantu ezama-citizens kuphela, but idraftelwe kusuka from kupresident kuyehla kusiya phansi ukuthi wonke umuntu lama-ministers bahloniphe ukuthi kwazakala ukuthi isisekelo sombuso yiso esigada ilizwe ukuthi lidlondlobale.
Embikweni wakhe awethule izolo uMnangagwa ubonge abantu beZimbabwe wathi njalo inqubela phambili yeZimbabwe isezandleni zakhe wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe. Ubona senelisa na ukusebenzelana kuhle labamabandla aphikisayo bavusele ilizwe leZimbabwe.
Engakutsho lapho babunkobo ukuthi indlela abantu noma ngithi ama-politicians akithi silokukhuluma izinto ngomlomo kodwa ngezenzo senza okunye. Nxa kukuthi uMnangagwa ngendlela amazwi akhe awabekileyo izolo engiwalalele ngayo zwisisa kuhle, engabe kukuthi ukhuluma iqiniso, ngibona ingathi kuzakwenza ukuthi inkokheli zinanzelele ukuthi abantu babuya kuqala kula yonke into. So laphana kuveza sobala ukuthi nxa bebonile ukuthi abantu bayayenele ukuthi bame ndawonye babamba nizandla bathi into esiyifuna yinansi bayiqophe ngendlela abayifuna ngakhona, ngibona ingathi kuyabuqakathekile lokuyana. Nxa kukuthi engakwenza njalo abekwazi ukuthi abantu beZimbabwe baza kuqala kulabo bona abayibo abakhokheli, ngibona ingathi kuzasiza kakhulu. Nxa siqhubekela futhi phambili sikhangela indlela izinto ezibathi zenzakale ngakhona, into leyo ukuthi kuthiwa i-political party kuleliyana, i-political party kuleliyana, i-political party, okunye engifuna ukuthi ngikuveze sobala babunkobo ukuthi nxa ungumongameli welizwe akusadingeki ukuthi ubani usekela liphi ilizwe, ubani usekela liphi ibandla noma ubani usekela liphi ibandla. Nxa ungumongameli sokufana ukuthi uthi gwaqa abantu bonke belizwe lubonke ngoba usungubaba wabo bonke, ubonke abantu bakulelo lizwe, akusakhetheli ukuthi lo ngwe-MDC lo ngwe-ANSA lo ngwaliphi ibandla. So nxa engakufaka lokana kube mbeke ayenelisi ukuthi akulandele khonokhwana izifuno zabantu abazidemonstrate-ileyo abantu batengisela ukuthi bafunane, ngibone ngathi lokana kuza kwenza iZimbabwe lo mbuso wakhe abantu bawukhangele ngelihlo elimhlophe elingelabukhophe.
Kuyini amele akwenze ngokuphangisa ethatha nje intambo zombuso ukwenzela ukuthi impilo yabantu beZimbabwe ibe ngcono kakhulu? Siyazi akulamisebenzi, akulamali emabhenki, ilizwe limotshakele.
into yokuqala ekhathathekileyo babonkomo ukuthi nxa ebuya ezokuqalisa ukuthatha iintambo zombuso kufanele ukuthi ayenze ukuthi ayi-roadmap adrafte i-roadmap ezayenza ukuthi abantu babekwazi ukuthi la manye ezayenzela ukuthi iphe abantu isibindi sokuba selizweni lezimbabwe into yokuqala nxa abantu bengabe lesibindi sokuba selizweni lezimbabwe labo ngivala la ma-investors ngoba into eqakathekileyo lamane ukuthi kwenelise ukuthi izimbabwe ayibuyele esimeni sayelesene kakudala ama-investors bayenelise ukuthi babuye ezimbabwe bazoletha imnotho bazoletha ibusiness ama-businesses abo bone abantwana bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke abantu bagcwele ubo-South Africa bayahlupheka bangabi kubotswana sesitritwa ingathi sesizinyamazana kuyadingakala kakhulu lokho ukuthi abantwana bakithi abalama-qualifications ababuye bazabuya nxa bebona ukuthi ngempela ngempela umongameli lo onguye osekhona kathesi wenza izinto ngendlela eqondileyo la ma-investors bazabuya nxa bebona ukuthi kuyareforma izinto zonke ziyalungiswa kutsha from i-banking sector from imithetho yabo-indigenization kubuye nje yonke nje lokuthi ukuhlonitshwa kwabantu kube yizinto ezicakathekileyo azibeka zibe sobala kungabi into okuba yindikibhane ukuthi iyabe idingwa ingazwisiseki kahle ukuthi kuhamba njani ama-investors bazabuya izimbabwe bayayithanda but bazabuya only nxa bengakucacisa kuhle ukuthi buyani esilithembisa khona nanku la ma-reforms nanka siwenzile
umnumzana Difa Dube yisizalwane sasezimbabwe esihlala kwele bhilithane njalo ulwela amalungelo oluntu kunjalo nje usithandekile mhlanga westudio 7 uxoxe lowalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra unkosikazi Tariso Phiri ukuze sizwe imbono yakhe
bese sisithi lo obuyayo lo sihlale phansi futhi sidrafte i-constitution efanele ukuthi abantu bezimbabwe beyilandele ngoba kathesi le ekhona ayimandeki ngoba ngeyo individual labantu abanye abangekho buhlungu kokuthi ilizwe leli lathathwa njani thina asinandaba ukuthi lo ngenileyo kathesi uzenza thina futhi nayo uzabakwazi ukuthi uma engadlala ukuphi we are going to make some system njengalo mngamele simezile ngoba thina into esifunayo sifuna i-change
ukukhona ibandla lakho elingena ngakho kulolu dabo lwenzakalayo
ukuthi angikaninanzeleli kuhle ngoba okunye lokhu bayahlala beyi-hierarchy but okunye singakuboni but mbonungani owakathesi mbonungani uzahlala kokuthi nje i-dust i-settle down angithi after that sekuyiwa kuma-election sibone ukuthi ngubani ongenayo ibandla lami liyafuna ukuthi khona kwenziweni kube khona kuma-election after i-dust leyisisekulile down alapho bangavuma but okwakathesi vele labo bamele benzani bencedise khona phana ngoba we are the opposition parties labani
siyayisizwa impiko ethi imbali yebutho lezipra ayibekwanga kuhle yacaca njengaleyo eyabanye bangani bayinyathezela kuzabangcono yini
ngathethi vele sesiyiqalisile thina ezezipra trust sibe sihamba sitshela abantu kanjalo kanjalo nje ngoba kunento eziningi mntanami ezibuhlungu abazali balabantwana abafayo empini abazange babikelwa back abazange batshelwa lokuthi kuhambe njani and siyayangeka nxa sihamba kibe ebantwini besibuze ukuthi kata bethu kwathiwa kunjani hhayi bazali sizalitshela lokho ngoba izinto ezikhona ayisizo ezazenzakala ngaphandle kwelizwe kuze kuyeza nalapha ngikhaya ayisikho so thina sifuna i-history kuphela abantu bebekwazi ukuthi kwabanjani kwabanjani abantu abaningi bangayethuka ngangaleli banja elezanu ngoba abalazi ukuthi labanjani
unkosikazi Tariso Phiri walwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra njalo uyisiphathamandla sebandla lezaphu ibandla le-MDCT lithi lanxa esihambile umnumzana Robert Mugabe umzabalazo uyaqhubeka sixoxe lonobhala obona ngokuqutshwa kwenhlelo zaleli bandla umnumzana Abednego Bebe
kunjengabantu abathole independence kodwa ke okuqakathekileyo ekufanele sibekwazi ukuthi abantu nxa bethola independence bathole independence yabo emuntwini oyedwa lokho akasebenzela akade sibenza phezulu kwakho akade sibenza ekumele ukudizana iPF lokho silakho elizweni osokumele ukuthi sikubone ke ukuthi njoba ke abantu bedafula bebona ukuthi umgabe sehambi kambe labo abezani abaseleyo baza kwenza izifiso zabantu na umbuzo omkhulu nalokho kaSiphethe singajabula namhlanje kodwa ikusasa isimelele umbuzo wona lo ufanele ukuphendula kukhona okuningi okwaziwa ngabantu beZimbabwe abangakuzondela ukuthi ngoba umgabe ubekwenza engumgabe wazalwa ngulina loyise kodwa ubekwenza engumgabe omele izani so sikhangeleke ukuthi sibone ukuthi leyo zani uPF njengoba sebesincedisile la umgabe ungakhohlwa ntinga ukuthi umgabe thina ngo-2004 sazama ukuthi sifake impeachment kwehlula izani yamvikela sizamile futhi inyanga ezithile ezidlulileyo kwehlule izame imvikele so pho njengoba sebebonile labo ukuthi kufanele ukuba benzeleyo impeachment esesimelele kubona ukuthi nxa umgabe sesukile kambe bazahlonipha yini impilo zabantu kambe bazawulungisa yini umkhonomo welizwe kambe bazayidala yini imisebenzi kambe bazakwekela yini ukutshontsha ama-election sikhangele ama-elections azabuya ngo-2018 sifuna ukubona ukuthi kambe ke umhlaba wonke uzabizwa yini ukuthi uzekhangela ama-elections eZimbabwe singahle sibone belungiselela ama-elections bengabizi umhlaba sesikwazi ukuthi kabakasukenzweni nabo kambe bazakwenza yini ukuthi bangatshontsheli ama-elections singabona bengatshontsheli ama-elections sizakwazi ukuthi kona hhayi intaba idilikile kodwa kwakathesi intaba idilikile ngoba umgabe esimkhangele ekhokhela ibandla lakhe osokuseleke ukuthi sibone ukuthi ibandla lakhe lizatshintsha yini lisuke emanyatheleni akhe
yebo uzangena umnangagwa sengenile embusweni kuyini elikukhangeleleyo lapha likhangelele ukuthi engalinxusa yini ukuthi lisebenze lonke
thina esikukhangeleleyo okukhulu kakhulu yukuthi abantu bezimbabwe babe lethuba lokukhetha lo ababona enganabaqhuphela ngokugcweleyo nangendlela abayithandayo ungakhohlwa-ke ukuthi into esivele siyikhangele besokubhalisile ukuthi abantu babhalise bebhalisela ukuyavota ngibona ngani-ke kungaba kuyinto engaba nzinyanyana kathile ukuthi ke izani PF ikhangele ukuthi kona ingasinxusa kulowo uhulumende womanyana lanxa ingasinxusa kulowo uhulumende womanyana sizafaka-ke izizathu eziqinileyo phambili ezigoqela lezo zokuthi sivele sihle sigcwalisele ukuthi abezombutho bangangeneli kwezombusazwe ngoba phela sesiqalise ukuthi sesithole i-independence sikhangele njalo ukuthi kona abantu kabasoze bahlukuluzwe kini behlukuluzela amalungelo abo kambe sikhangele futhi ukuthi imithetho ekade ingakafakwa ephalamende enjenge-devolution izabakhona yini nezinto esiyabe sizikhangelele ukuthi nxa engena umnankakwa simkhangele ukuthi uleqiniso na ukuthi kona ungenele ukuthi alungise ihlupho ezikhona ezimbabwe ngoba phela into yona leyo ukuthi sikhangele umuntu oyedwa ukuthi nguye ozakhipha inhlupho zethu ngibona ngani iba nzima ngoba umuntu ngumuntu wenyama okuqakathekileyo ukuthi sibe le mithetho-ke engaba khona ezakwenza ukuthi bonke abantu baphatheke omunye wemithetho eqinileyo engenza ukuthi abantu bonke baphatheke ngumthetho we-devolution of power sizamkhangela-ke umnankagwa ukuthi nxa eqinisile ukuthi hhayi ulande uzokulungisa nenti into yakuqala okufanele sibone elungisa ukuthi ayifake emthethweni abantu bezimbabwe babe lakho ukuzibusa okugcweleyo nxa kungasabanga njalo-ke hhayi thina-ke njengebandla le-MDC sesivele silokhu sikhangelele ukuthi hawu bantu benkosi nanku umthetho owafakwa ngabantu belungisa i-constitution entsha kanti pho kuwehlulani ukuthi ube ngumthetho osufakwa ube ngumthetho ulungise ube yiwo okhokhela abantu elizweni nezinye izinto esiyabe simkhangele ngazo zenza umnangakho singabona-ke ukuthi kona uyetshintsha kulezo zinto ngibona ngani-ke okuhle kakhulu kakusuko yokuthi obusayo mbani okuhle ukuthi abantwana bezimbabwe bahlale kuhle
umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla ze-MDC kubandla le-MDCT lanxa abaningi besithi sebekhangelele ikusasa elingcono phansi kukahulumende kamnumzana Mnangagwa bakhona abathi kabemukeli ubukhokheli bakhe Omunye wabo ngudokotela Brilliant Mhlanga isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithane. Umhlanga uthi akalabazali ngenxa yombhuqazo weGugurawundi wona athi wahlelwa ngomnankagwa lomgabe wakhe.
Inyoka le lokhu iluma njalo iyingozi okufanana kayitshintshanga. Izanu isithole impilo entsha, isizelwe kakutha. Umntwana ezanu ongenileyo onguye olegazi labantu bemathebeleleni usengenile namhlanje nguye osezathi aqhubeke ngento athe vele beyeza iminyaka yonke le ongumnankagwa. Akula mehluko owenzakeleyo. Ophumileyo umgabe uphumile ngokumbona nxa simbona umdibi wakhe. Umdibi wakhe uphumile. Kodwa yena ngokwakhe izanu ibizwa ngebizo lakhe. Izanu ingumgabe. Umgabe uyizanu. Ophumileyo ngokuwumdala lokhana okulupheleyo kulaphana. But izanu lobumgabe bayo isele. Lo mnankagwa ekhona phana ukhuliswe ngemfundiso kamgabe uzoqhubeka ngayo. Yikho okwenzakeleyo la. Ngokunjalo ngiqeda ukutsho njalo kumele ngigcizelele ukuthi inhliziyo yami nxa ngikhangela ngaleyo ndlela ngizwa ubuhlungu babantu bakithi abafa befela ibela. AmaNdebele abulewe ngesikhathi seGugurawundi ebulawa nguthiwenga, ebulawa ngumgabe, ebulawa ngumnankagwa. Labo bonke abantu bezanu abenza ubhixi ububi lobomi bonke kumthwakazi yibo ubuhlungu enginabo namuhla.
Uzwa ubuhlungu bokufelwa dokotela Mhlanga? Yebo. Ungathanda ukusichasisela kahle kahle ukuthi walahlekelwa ngubani njalo kwahamba njani?
Inkomo, nginjenge ngikhule ngingela baba, ngikhule ngingela zihlobo zami. Udadewethu bezithwele, isisu sakhe sesilenyanga ezingu-6. Babuya bafika bamvula amasotsha ngebayonethi bachiya umntwana osesibelethweni esegcikeni laphana wabhida waze wafa. Yiyo indlela abasiphathe ngayo. Ngikhule ngifisa njengabo bonke abantu ukuthi ngibone ubaba ebuya engidobha ehamba lami ayengithengele lami ngitsho kumbe i-ice cream angezele lokho. Ngiswelile lokho Nkomo. Konke lokhu kungenxa yezenzo zabonabo abantu abenze ubomi lobu. Namhla sokuthiwa sebezingilosi ezintsha abasebenzake izanu ngokutsha umnankagwa uthiwenga labo bonke operesiri labo Chihuri.
Ngezinye indlela lanxa sokutheni ngeke wamxolela umnankagwa?
Nkomo, umuntu obuya abambe umamakho irephu asuke laphana abulale uyihlo arephe udadewenu abulale esigabeni athathe inkomo lenkukhu adle benza abakufunayo kunzima ukuthi umxolele lanxa ukuxola kufanele kuvele kuJehova. Eqinisweni ikuthi konke lokhu ngiza kubeka ezandleni zenkosi yiyo eza ngixolela, hhayi mina isidalwa sakhe. Mina isidalwa sakhe ngihluphekile emhlabeni, angizi kumxolela.
Udokotela Brilliant Mhlanga isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithane njalo wabulawelwa abazali kumbhuqazwe weGugurawundi. Zimbabwe. Zimbabwe yingoma kaThemba Ndlovu edlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ekuseni. Kwaneleke okwamanje sihlobo zami kasidibaneni akuhola kumahola azayo ngo-12 o'clock silohlelo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.